Ngisho kuyinhlala yenza ukuthi sihlala silokhetho nxa kusemadorobheni izanu into esiyadliwa emakhaya iyawina, opposition iyawina edolobheni idliwe emakhaya. Kodwa ke kungathi kulama-changes athile ngoba i-main opposition ayikho kulolu khetho. So njengama-trends esiwabonileyo sikhangela ukubana sizabona either i-low turnout or ama-spoiled ballots esiba maningi. Unfortunately ama-leaders e-opposition zangaqoqeke kahle kusiya ngesingami kuma-by-elections lawa nxabe triphusibe ngekho. Ngokubona kwami sengibone ngani izanu ingadobhadobha ama-seats athile ku-council laku-parliament ngenxa ye-low voter turnout. Bona balama supporters abo athembekileyo engicabanga ukuthi bazaphuma in their numbers bona bezanu bayevotela ama-candidates wabo ibe seyidobha ama-seats athile njengana kuvuka kusiyavotwa nje kusasa.
Ye, kodwa siyabona phela ibandla le-CCC elilecele elikhokhelwa ngumnumzana esengezo Jabangu ozithi unobhala jikelele webandla leli ilikhona phakathi lapho.
Abantu bayazi ukubana i-main opposition kayikho, so labo owe-CCC lanxa engawina i-CCC kaJabangu uyabe ezawina nje ngenhlanhla, kodwa i-turnout izaba low ngoba abantu phela abantu bakithi kabasoziphukuphuku bayazi abathungameli babo. So mhlawumbe bangaba le-chance badobhe bega badobha 1 or 2 ngenxa yokubana begijimele enkantolo bayavalela laba abavele befunwa ngabantu.
Ye, kuya phambili ukhetho lunje ungathini ngalo?
Ngenxa yokuthi sililizwe elimpofu kasidingi ukubana kubelokho kusetshenziswa imali kusiba lama-by-elections. Kufanele siba le-election yethu ngesikhathi sayo njengokubana ku-constitution, kodwa ukuthi sibe lama-by-elections ayenziwa ngabomu phusha i-agenda ethile so unfortunate. Yebo, singaba lama-by-election uma omunye eseshonile kumbe sokwenzakale enye into engasiyo le engamadlwana.